Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 13 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba yamasimu futhi bafonti baye address yena leya ngoba kulabantu abalamasimu 30 engu-1 every Zimbabwean is got a right yokuthi abe lensimu nxa efuna nxa ekwanisa. Amasimu lawo vele kakhathwe, amanye athathwe aphiwe abantu. This thing yeland reform must be revisited.
Umongameli Nangagwa ongunobhala omkhulu weZANU-PF ukhangelelwe ukukhetha abasekeli bakhe ebandleni leZANU-PF kanye labohulumende kusiyaphela umhlangano weCongress.
Takamizi kathesi abangela zithupha abangarejistanga kathesi akusahambeki. Amasosha bahle bababambi bayabefayindisa ama-$15 kwampane central.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo lwamasosha lamapholisa abikwa ezihlawulisa amadola alitshumi lanhlanu i-$15 nxa zitholakale zingabhalisanga ukuvota kumbe zingelazithupha. Abasakhulayo abakade besebandleni elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party asebebuyele kuZANU-PF bathi uMujuru sokumele laye abuyele kuZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Mnangagwa ongunobhala omkhulu webandla leZANU-PF uthembise abangene umhlangano wedale laphezulu laleli bandla elePolitbureau lele Central Committee ukuba kuzomele baqhube umsebenzi wokuphutshisa isikhathi sabo sokusebenza esabekwayo. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo ekupheleni komhlangano wePolitbureau esekhulumisana lentatheli zindaba ezethulela okuxoxisanwe ngakho. Intatheli zindaba zimangaliswe yikuncipha kwesikhathi esithethweyo ukungena lomhlangano obukhokelwa nguMnangagwa ngokwakhe, okuyinto entsha nxa uqathaniswa lalapho isakhokelwa ngumnumzana Robert Mugabe. UMoyo uthi umphathintambo wezokulima u-E. Marshall Perenshiri utshelela umhlangano ukuba ilizwe lilomumbu owenela kuze kuyefika isivuno somnyaka ozayo. Okunye okwethulwe kulomhlangano uMoyo uthe ngumbiko owethulwe ngunobhala wezemithetho umnumzana Patrick Chinamasa oveza ukuba sezibonakala izithelo zenguquko yenkokheli entsha elizweni.
Virtually all former sister liberation movements in the subject
bonke amabandla ezombusazwe alembali yokulwa impi yenkululeko awesigabeni sangiyasizansi kwezwelakazi le-Afrika aseyazisile ukuba azoba khona kulomhlangano we-Extraordinary Congress ukubalisela lele Communist Party lakwele China.
Omunye wabalwa impi yenkululeko unkosazana Beauty Hlatshwayo uthi ujabuliswa inkulumo ephezu kokwethulwe kuphathelane lohlangothi lwezokulima elizweni.
Indaba yamasimu futhi bafonti baye address yena leya ngoba kulabantu abalamasimu 30 engu-1 every Zimbabwean is got a right yokuthi abe lensimu nxa efuna nxa ekwanisa. Amasimu lawo vele kakhathwe, amanye athathwe aphiwe abantu. This thing yeland reform must be revisited.
Ubonge inkokheli eyaqhuba uhlelo lwe-Command Agriculture ukuba isize kakhulu ekuthini ilizwe lithole isivuno esihle.
We thank God ukuthi kwaba le Command Agriculture. At least ukutshengisa ukuthi abantu lingabambana, lingayenza into enye, into enye, into ziyahamba kuhle. Command Agriculture yaphumelela, abantu bathola umumbu, abantu kwabalambanga.
Babika befika phose inkulungwane eziyisitshiyagalombili abakhangelelwe ukuzangena lomhlangano. Abedlula kancane inkulungwane ezinhlanu bakhona kuyinkokheli yebandla evela ezigabeni zonke zelizwe ogoqela amalunga e-Central Committee. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Kama.
izakhamizi zakobulawayo zikhala ngodubo lwamasotsha lamapholisa abikwa ezibhadalisa inhlawulo yamadola alitshumi lanhlanu i-$15 nxa zitholakale zingabhalisanga ukuvota njalo zingelazithupha. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Exoxa le-Studio 7 emhlanganweni wokuphathiswa kwabantu abangela zithupha kanye lencwadi zokuzalwa, unkosikazi Majuri Dube uthe kulabantu abambalwa emzini we-Cowdrey Park ababanjwe ngamasosha bahlawuliswa imali enkambeni yamapholisa e-Central Police Station.
Izakhamizi kathesi abangela zithupha abangarejistanga kathesi akusahambeki. Amasocha bahle bababambi baya befindisa ama $15 kwampani central. Bebe babuza ukuthi izithupha zingabe bayazithatha njani izithupha bengela bazali bengela abantu ababathathisayo. So kunzima elizweni kona phakathesi ukuthi nxa ungena sithupha ungarejistanga impilo isinzima kusahambeka kusasebenzeki. So kunzima.
Isikhulumi samapholisa uInspector Precious Simango uthe abalwa lazi lezehlakalo lezi kodwa nxa zisenzakala azikho emthethweni. Ucele abantu ababhadaliswe lezo mali ukuthi balethe ubufakazi obuveza ukuthi bahlawulisiwe lezo mali. Laloba kunjalo ababanjwa bengela zithupha omunye enguWinston Junga uthe babuzwa izithupha lokuthi sebebhalisile ukuvota ngamasotsha aku-6th Avenue kobulawayo.
Labantu abatshayayo phandle lapha ngamasotsha ngendaba yokuthola izithupha indaba ungarejistanga, so bakhala ukuthi bona banazithupha bafuna ukurejista ukuvota, so sebethwele nzima phandle ukuthi ngamasotsha ngendaba.
Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Efincube uthi ukutshontshela abantu akuqondanga njalo lokhu kutshengisa ukuthi amasosha asefundiswa ubugwelegwele ngamapholisa.
Amasosha ke abe sekutraining kulamalanga esetrainwa ngamapholisa ku-corruption ekutshontsheni ekwebeleni abantu ekuhuquluzeni. Ngokuba amapholisa agraduate azabhoda ngale kwalazo balazo lezo zithupha zokwebela abantu bebengasasuka emgwaqweni sebelala khona bavuke khona sebezitshontshela abantu i-roadblock. Uhulumende lomusha nxa ngabe ngazange wangenela endabeni yokuthi kungebiwa uzafana masinyane layo nalwana odlulileyo ngayo yonke indlela, ngokuba okufanele kulethe umehluko yokuthi ukhona otshontshela abantu kumbe akekho. Kuyadingeka ukuthi masinyane basihlale phansi bakulungise khona lokho, kunqandwe ubusele ebantwini ngokuba kulapho buhlezi khona. Nxa ngabe ke sebefundisa amapholisa amasosha, heyi into yakhona sifuna ukubonakala, masinyane sokumele ilungiswe.
Kulandela ukuhluthunelwa kowayengumongameli Robert Mugabe ngabakubutho, amasosha lokhe esezitaladeni njalo sekuphume imbiko eminingi yokukhahlanyezwa kukaZulu libutho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM nango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Needham Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Abe-MDCT bakhala ngokuthi abantu abaningi abasila ngesikhathi sombhoqazwe we-Gugurawond abasoze benelisa ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwe-BVR ngoba bengalazithupha lencwadi zokuzalwa ezatshabalala ngaleso sikhathi emkhonweni weMandebeleni laseNkabazwe. Wanastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota olwe-BVR lukhangelele ukuphela ngeviki ezayo ngolwesibili, kodwa wonke umuntu ukhuthaza ukuba luqhubekele phambili ukuze wonke umuntu ofisa ukubhalisa abhalise luthi selumiswa. Unkosazana Thabita Khumalo uthi uhulumende wenza ngabomo ukufaka imigoqo ebantwini abaphepha kumbhuqazwe we-Gugurawond.
And then yes, the victims of Gugurawond genocide will not vote. They do not have IDs. That is what we are working on now, and the voter registration is going to end very soon. How then do we get a special dispensation like Israel ukuthi bathola ama protected ama IDs sokuvaliwe.
Umphathi wenhlanganiso yeHoza unkosikazi Jenny Williams uthe loba bengelazo abanye incwadi zokuzalwa lezithupha uhulumende wehlulekile ukusabalalisa imfundo ngohlelo lokubhalisa olwe BVR.
I think lapha maybe asikhulumanga kakhulu ngendaba zama education because akusikho only ama birth certificates.
Osakhulayo umnumzana bakidzanani Dube uthi abantu abasinda kugugura hundi uhulumende welula isandla sakhe soncindezelo oluphezulu ngokungabatholisi incwadi zokuzalwa osokuzabenza behluleke ukubhalisa ukuvota.
Mina ngithi ukungavoti kwabantu ababulayo labazali ngegugurawundi ngenxa yokusela kwabo izincwadi luncindezelo oluphambili ngoba ikakhulu nxa sikhangelele isikhathi esomnyaka ozayo esokhetho olukhulu kulilungelo layo wonke umuntu weZimbabwe ukuthi azikhethele iloba nguphi uhulumende kumbe iloba nguphi umongameli ozammela engancindezelwe ilutho.
Abantu asebebhalise ukuvota ezweni ngaphansi kohlelo lwe-BVR bedlula izigidi ezine njalo abantu bafuna ukuba uhlelo luqhubekele phambili ukuze benelise ukubhalisa ikakhulu labo abasebenzela phandle kwelizwe abakhangelelwe ukufika ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Abasinda kugugura hundi kukhankaselwa ukuba batholise incwadi zokuzalwa lezithupha ukuze labo babhalise ukuvota bakhethe uhulumende okokuqala empilweni zabo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk lamuhla kuhlelo lwe Diaspora Forum sixoxa ngokwethulwe edalela Congress leMelika lapho kuhlaziywa isimo seZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. UZulu weMelika uvuke namhlanje esizwa ngokunqoba kukaMnumzana Doug Jones webandla lamaDemocrats ethatha isikhundla sokuba ngummeli weAlabama edaleni leSenate okungazikaze kwenzakale embalini yalelo lizwe. Inhlanganiso e-European Union ithi isimise uncedo obelukhangelele ukulipha ikomiti ebona ngezokhetho kwele Cambodia e-National Election Committee ngenxa yesinqumo sikahulumende sokwalisa ukusebenza kwebandla eliphikisayo ele Cambodia ele-National Rescue Party lokubotshwa komkhokheli walo uKem Sokha esetheswa icala lokuhlamukela uhulumende. Abasakhulayo abakade bekubandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party asebebuyele kwele ZANU PF bathi uMujuru sokumele laye abuyele kulele wandla njengoba umnumzana Robert Mkabe onguye axabana laye sowakhutshwa kubukhokheli. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Henry Balakazi obe ngunobhala jikelele ebona ngokuqoqwa kwenhlelo eHarare uthi ukuphuma kwabo akusho ukuthi abasamhloniphi unkosikazi Mjuru.
The impediment that was there in ZANU PF,
uduba obele kuZANU PF lukhitshwe ngomathemadanda labanye abalwa impi yenkululeko. Njalo thina sithe sesibona ukuthi udubo lolusolukhishiwe sabona kungcono sibuyele kuZANU PF. Njalo sazisa lo mkhokheli wethu uJoyce Mjuru ukuthi kungangcono laye ebuyele ebambane labanye kuZANU PF.
Omunye wabasakhulayo laye osebuyele kuZANU PF umnumzana Simbarashe Majekano uthi ukubuyela kwabo kungenxa yokuba babone ukuthi iZANU PF yiyo eleqiniso lokuqondisa eZimbabwe. UMajekano uthe abalokhe besele ku-NPP kumele babuyele kuZANU PF ngoba indawo zabo zivele zikhona.
Well, I think I want to encourage all those who are in NPP right now that
mina ngikhuthaza labo asebesele ku NPP ukuthi asihlanganeni madoda sibuyele sonke kuzana PF ngoba izana PF kusendlini yikho lapho singahlangana khona silungise ilizwe imicabango yethu le ethuthuki engathuthukisa ilizwe yikho lapho singayihlanganisa khona sisebenzise ukulungisa ilizwe lethu sikhokhelwa ngumnumzana uMnangagwa
ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Jenisani Tungwagwa uthe i-MPP ayila ekumelayo njalo abazi injongo zabo yikho sebebuyela kuzana uPF.
Kwami bebengakabi kumbeni lo singathi le njongo esingathi ngesikhiwa i-ideology eba yinjongo yengqondo ekhokhela lapha okuhamba khona ezombusazwe ubona kwami bebesazama.
Enye njalo ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Cleopas Ndlovu uthi umjuru ngeke wabuyela kuzana uPF ngoba ekwazi ukuthi ukubuyela kwakhe yikuvuma ukubuswa yilabo ababephansi kwakhe.
Umjuru yena owakhathi usenkingeni enkulu ngoba ukuthi ashiye i-NPP abuyele kuzana uPF yena ngokwakhe isithunzi sakhe vele ambone ukuthi singammenela ukuthi anjani abuyele kuzana uPF.
Unkosikazi Mjuru waxoshwa kuzana uPF ngomnyaka ka-2014 esethethwa amacala ekufuna ukugenqula umbuso kaMgabe. Waxoshwa kanye leziphathamandla ezimbalwa ezigoqela umnumzana Didmus Mtasa, Rugare Gumbo nabanye abacina besungula elabo ibandla eleZimbabwe People First kodwa layo yadabuka phakathi wagcina esebumba ibandla iPP iphakathi kodubo lokufuna ukugcwalisa izifiso zikaMjuru nomsekeli wakhe umnumzana Simon Siphepha Nkomo owethesa icala lokuxotsha amanye amalunga e-NPP yena engaziswanga. Mile Studio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi imali eyibhiliyoni eyodwa lengxenye yalo i-$1.5 billion eleZimbabwe eliyibolekwe ibhanga i-African Export Import Bank ingathuthukisa umnotho welizwe nxa isetshenziswe kuhle. Imali le ikhangelelwe ukuqeda indwendwe yemabhanga, ukuhugela usomabhizimusi kweleZimbabwe, ukuvuselela amafekithali kanye lokuthi labo abatshale imali ngamadola eMelika bayithole ilokhu iluhlobo olufanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Ngaba lokusifuko okuthize endleleni abantu beZimbabwe abaphila ngayo. Kungenzeka ma ukubheka nje ukukhaphezulu ungafuni ukuthi ungene phakathi kwakho ubonisise ukuthi uyinokunye okuzela lokho. So uma sikhuluma ngaphezulu ngokukhaphezulu, yebo kuza kuba nenguquko of course. And ngokucabanga kwami vele kulicebo lezanu PF lalabo ababancedisayo ukuthi amehlo abantu baseZimbabwe nabanye abaphandle ababhekele ukubona izinto ziguquka eZimbabwe abone leyo nguquko kakhulu masinyane futhi kwakafikwa ku-election. So bazokuzama vele and sizokubona emalangeni alandelayo amalushwana khonokho kusenzakala kusibala ukuba ngcono ekuphileni kwabantu, kusibala kungcono mhlawumbe emabhenki ngento nezifana nazenezo.
Ngezinye indlela utsho ukuthi imali le ingasetshenziswa kuhle ingachaphazwa?
Okwamanje vele ngiyeke ichaphazwe ngithola kancane ngoba icebo lezanu ukuthi abantu bagcilakale bathi bona how nangu uhulumende omutsha usesenza izinto ezinye. Yikho bethe bengena bahle babopha abantu abafana nalabochombo befuna ukuthi bayenze kambe ma ungabe usukubhekisisa u-corruption nale okukhulunywa ngayo ngiyedwa yini angithi bayenzele khona ukuthi kube lalokho okubonakalayo kukanti esayithi khona okwenzakalayo. But i-focus yabo kwamanje ukuthi kubonakale ubuhle kuphela. So bazayenza iqiniso yikho besusa even nasezitradeni samaphoyisa bafaka amasotsha bayenzela khonoko and izathu sabo yiseneso sokuthi izinyanga zenezi ezimbalwa ezilandelayo zishiya ekukhetho kuba abantu sebekholiwe mpela ukuthi hawu kanti kumnandi kanje ukuba ngaphansi kwezanu PF kukusha kubusa uMnangagwa. So i-corruption bazobe bekhangele kakhulu ngamehlo mpela akukhangeleyo ukuthi kungabi khona ozotshontsha le mali njengoba i-15 billion yantshontshwa. Le izosetshenziswa ngaleyo ndlela okufuze isetshenziswe ngayo abantu ngoba kudinga amavoti abo bangathola mpela kodwa iqiniso yokuthi kuseyithoko yiwa phambili nje njengoba yakwazi ukuthi kuba khona ubabheme noma ngazi umgqokisi issue angabona umlotho uyajiphile ngoba indlela aphila ngayo. So kusiya phambili yikho lapho kusozabonakala khona ukuthi hawu abantu laba ngobabheme yini kumbe ngabantu.
Lo mnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe esixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Abahamba ngezimota edolobheni leGwanda bakhala ngoduvo lokusilela kwamafutha ezimota osokudale ukuthi intengo yayo iqonge. Lokhu kwenzakala inani lezimota esezihamba emgwaqweni osuka eBrightbridge usiya koBulawayo seliqansile ngoba izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa seziphindela ekhaya kukhefu leKhisimusi. Uvusisizwe Mkhwananzi uyalandisa.
Amafutha ezimota ohlobo lwepetulo abelentengo yedola elilamasenti phosa amathumi amane $1.38 egalazini lezuba namhlanje besebiza idola lengxenye i-$1.15. Leli galaji yilo lodwa elilamafutha ezimota kude le-Redan engine kanye lele-Glow abengekho. Iningi labatshayeli lithi kunuka santungwana ngoba kungakholeki ukuthi wonke lawo magalaji angaphelelwa ngamafutha ezimota ngesikhathi esifanayo. Iningi labatshayeli belixokozela kozuba linathisa izimota okudala ukuphazamisa iseka kwemisebenzi. Umnumzana Brighton Mleya ngumtshayeli wamathekisi edolobheni leGwanda. Yena ke uthi ukutshona befolele amafutha ezimota ikakhulu ngalesi sikhathi sekhefu leKhisimusi kuphazamisa ibhizimusi labo.
Zikharesi mnumzana unzima kakhulu ngoba sesiswele imali yokuthi siyofida abantwana ezindlini ngoba isikhathi esiningi njengoba mina ngingu-taxi driver ngikwazi ngime ku-fuel line for something like an hour ngimile elanini khanye lauthi khathesi elani nge-hour kumele kuyabe sothethe isikhathi sine zokuthi ngithole imali plus amabhosi abefuna imali zabo ukuthi ntambo mazikheshe imali zabo.
Omunye esithayisane layo ethela amafutha ezimota ohlobo lwe-diesel ngumnumzana Thandeko Zindimkandla. Kodwa ukusilela kwamafutha ezimota lokhu kwethuse kakhulu ngesikhathi uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ulungisisa umnotho welizwe.
Sibona esake sakubona ungathi siyaphupha bese silume sokuphelile. Ukhanya amafutha ezimota ashevile kakula lutho njengoba uzibonela lawe ukuthi imizila ezimota mide okungakanani kutho ukuthi udubo lolu nxa luqalisa khathesi khalande khefu leKhisimusi kuyakwenza ukuthi abantu bathengela nxa bengazimiselanga ukuthenga. Kumele kulungiswe masinyane kungaze kwaphambanisa khefu leKhisimusi kwabaningi.
Inani lezimoto ezithela amafutha edolobheni leGwanda seliqansile ngoba izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa seziqalile ukuphenduka ekhaya zilanda ikhefu leKhisimusi. Ukusilela kwamafutha sekudala ukuthi athengiswe umkoto lapho abiza khona amadola amabili ilitha lilinye njalo isimo silakho ukuba nzima ngeviki ezayo lapho iningi likhangelela ukuphindela ekhaya lisuka kwele South Africa. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawondan eGwanda.
Amanye amalunga edale leCongress kweleMelika athi kumele uMongameli Emmerson Mnangagwa alungisise udaba lombhoqazo weGugu Rawundi olungalungiswanga ngwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe nxa efuna kube lokuthula kwele Zimbabwe. Lokhu kukhulunywe ngumnumzana Jake Flake okubandla lama-Republicans lomnumzana Cory Booker omela ama-Democrats kudale leCongress emhlanganweni owenzele edale lenalelo obuhlolisisa okwenzakala kwele Zimbabwe. Asizweni amazwi kamnumzana Booker.
Thousands of Zimbabweans still live with physical and psychological wounds of this violence. As we examine the future of Zimbabwe, one benchmark on the horizon is this August elections. Free, fair, and credible elections.
Kunenga kulu okumele kwenziwe uhulumende kamnangagwa njengoba abantu abaningi inhliziyo zabo zilokhu zibuhlungu. Abantu babuhlungu kakhulu ngodaba lokhu Rawundi ngoba abantu babebulawa nje mahlayana. Abanye babephoselwa endaweni ezingaziwayo futhi ke abanye babetshaywa nje baze umuntu aziphelele. So kwamanje ke inxasikhangela sibili kusibona ngazani udaba lolu umnumzana Mnangagwa kumele aluphathe ngemfanelo. Siyakwazi ukuthi laye ucatshangelwa ukuthi wayephakathi kwakho konke lokhu, ngakho ke sicela ukuthi alulungise udaba lolu isikhathi singakapheli. Nxa efuna ukuthi abantu beZimbabwe behlale ngemfanelo kumele ukuthi abone ukuthi udaba lwekhukhulawundi luyalungisiswa. Esikubonayo khona manje ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kazange alulungise udaba lolu, walujiya nje lulenga. Umnangagwa sokumeleke ukuthi aludobhe alulungisise sibili okuzwayo. Esikubonayo ukuthi loba ke kuludaba oludala kodwa siyakwazi ukuthi amanxeba kapholi phela, ngakho ke sokumele ukuthi amanxeba athotshwe abantu inhliziyo zabo zihlaliseke ngodaba lwekhukhulawundi.
Lo umnumzana Cory Booker obekhuluma edalele Congress. Sixoxe njalo lo nkosikazi Talenta Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas kwele Melika obelandela kuxoxwa ngodaba lweZimbabwe ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ake sizwe ixoxa ngombhoqazo wegugrawundi lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Asonto ekhathazayo ukuzwisisa ukuthi kungani isilonda segugrawundi sinsara ukuvaleka. Esimpini kuqakathekile ukubeka abadala lezihlobo ngendlela elungileyo, elenhlonipho, lokubeka ilitshe lapho abalele khona. Ukubeka ilitshe yikho ukuvalelisa. Ngakho siyakubona ukuba imuli ezihamba zingelakho ukuhlaliseka kwenhliziyo okulethwa yikubeka ilitshe zingaki eZimbabwe. Kumele sizwelane. Yebo umnumzana Emerson Mnangagwa akalakho ukubavusa abaleleyo, akalakho ukwesula ihlazo elenzakala ngegugrawundi, kodwa angakwenza yikuthoba amanxeba alabo abasaphilayo abangazi lapho okulele khona izihlobo zabo. Kambe amaguzu lamgodi kunengangaka ekhaya, asikucabangeni ukuthi omunye womuntu nxa ezabe ehamba ezibuza sonke isikhathi ukuthi kungabe isihlobo sakhe amathambo alapha kumbe alaphana.
Wena ubona ngazani udaba lolu angalubamba njani?
Kuvile okumele kwenzakale. Kumele aqale ngokuxolisa. Ukuxolisa kweqiniso hatshi inyembezi zengwenya njengebizo lakhe. But kumele atshengise laye ukuthi kulesi igugrawundi ilesi sindo, igugrawundi iyahlaba, igugrawundi ibuhlungu, axolise. Ngemva kokuxolisa kudingakale ukuthi lo olakho akwaziyo ngamathuna bakhulume kabatsho, abatsho ukuthi abantu bagqitshelwa ngapi, bafihlwa ngapi, kuhambe bayegejwa, kuyenziwa ama-DNA, abalezihlobo zabo bahambe bayephiwa amathambo ezihlobo zabo. Ilizwe libancedise ukubeka izihlobo zabo ngendlela elesithunzi.
Lo ngonkosikazi Talenta Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, eMelika ebesikhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7. Ngakehlukaniyo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa ongunobhala omkhulu weZANU PF ukhangele lokukhetha abasekeli bakhe ebandleni leli kanye lakuhulumende kusiyaphela umhlangano weCongress. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo lwamasosha lamapholisa abikwa ezihlawulisa i-$15 nxa zitholakale zingabhaliselanga ukuvota kumbe zingelazithupha. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.